akula abantu abathakazelela indaba naleyo, abantu basibukelwe kakhulu ngapha eZimbabwe ngesizathu sokuthi abantu bakhangelele ukuthi SADC ibe lendlela zokujezisa laba babe behlulekile ukupasa ke singathi imithetho eyayifakwe yi-SADC enjengama-SADC guidelines of free and fair elections, ngaba yi-economy, ngaba yindaba zama-human rights. Nxa i-SADC ithe iZimbabwe ayipasanga njengokwenzakalayo ukuthi i-SADC ithi yona eZimbabwe yehluleka ukhetho ukugcwalisisa ke imithetho ye-SADC, kusho ukuthi i-SADC bekungamelanga ukuthi ifake uMnangagwa chair ukutshengisela ukuthi nxa umuntu engephula imithetho ye-SADC, i-SADC lamazinyo iyaluma lapho kuphanjaniswe khona.
Kodwa-ke ikhanyazana bakubandla le-ZANU PF batshaya ingqunzu lapha bathi hhayi okhetho phela vele sukazeladuma ledlula njalo kuthi ukuthi uMnangagwa angene esikhundleni se-SADC chairmanship kuveza ukuthi ilizwe liqhubekela phambili njalo zokhetho lezi hhayi khohlwane ngakho lani liyaxokozela khonapho
daba yokungena kukaMnangagwa ilani lo dispute ekhona ekhethweni. It's just a rotational bekuvele kumele kungene eZimbabwe inoba ngabe kuthiwa ngumongameli uchamisa ukhona bekuzavela kubuye eZimbabwe, kodwa sina sithi nxa kube lama-disturbances njengalayo sawabonayo kukhetho lodlulileyo lolu, kwephulwa imithetho yeZimbabwe, kwephulwa isinqumo somthetho i-constitution, kwephulwa la imithetho ye-SADC ama-elections, i-SADC ibingamfanelanga njalo ayifanelanga, njalo sizabe silokhu sikhankasa sibhalele i-SADC sibathi awumelanga lifake uMnangagwa ngoba kunendaba ezipending okumele zilungisiswe engakarecognizwa njengo-chairman welo ophuma ekutheneleke ngumongameli welizwe leZimbabwe.
Kodwa abanye bathi phela le bandleleni limaniki-niki, abanye bame ngale, abanye ngale, njalo lokuthi phela kwenziwa olunye ukhethwa kusazwakali. Kunalithini ngakhonokho?
Akulanto emaniki-niki, ukhetho lolu lwenziwa phakathi kwamnumzana uMnangagwa lomnumzana uChamisa. Nxa lunokuphindwa iwo ama-presidential candidates abamele abhuqane ekhethweni olumgceke olu-free and fair. Njalo lokukhuluma ukuthi ubaba uChamisa ayisiye umkhokheli we-TCC kuphela, umkhokheli welizwe lonke, ungaphezu kwe-TCC, umkhokheli we-democratic movement yonke jikelele, ilizwe lonke jikelele.
Kodwa kuthiwa kade singasela bandla phela usemeqekele khonali katshana, so uyaba umkhokheli njani baba mkhona?
Ukukhokhela kudinga bandla, ukukhokhela kwasikhuma ngukhokhela sikhuma ngokukhokhela abantu. Ungaba lesibaya kodwa nxa ungela nkomo fana nokuthi awula kungabe lesibaya kungcono. Lapha sikhona daba yokuthi khona inokhuza ubaba uChamisa nguye olabantu ilizwe lonke iZimbabwe yonke, ngakhonokho yibo ubukhokheli, ubukhokheli ngabantu, ubukhokheli ayisobandla. Nxa ingavuka namhla efakelinye ibandla ame lapha wonke umuntu uyakuthi ukhona ngale, kodwa lapha esikhona kathesi ayisayondaba amabandla,